So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Ngali phukanjani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olesibili mhlazi ku 5 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza kodwa imali ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo.
Ebesethinti gold coin yona leyo uze azuze imali ayenelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizawe lithenga ezitolo.
Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere ukhweze emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kutsai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe enqunu elejaha elithetheyo.
Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo lebandla le-PF Zaphu, lamhlanje sixoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkwananzi.
Mina ngokubona kwami i-Unitar Court eka-1987 yayiyisilobelwano sobuthengisi obenziwa yibukhokheli bezaphu. Angifuni ukushaya inja ngifihle umphini.
Kulaba sakhulayo abane ababhubhileyo edede ngemva kokulala besotha umlilo wamalahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza mhlazi ku-25 kuyona le inyanga, kodwa imali ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo. Leli linyathelo elathathwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube njengeminye yemizamo yokuqeda udubo lokungahambi kuhle kwezomnotho welizwe. Imali le ezakuba ikuhlobo lwamatshe ama-coins izasetshenziswa njengendlela yokugcina imali nje kuphela. Sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe ukuthi kahle kahle imali le izasebenza njani.
Ngokubona kwami ama-gold coins azasebenza njengama kuthiwa ngama treasury bills. Awuthi nxa ufuna ukuthi ugcine imali okwesikhatshana kungaba ngumnyaka owodwa kumbe iminyaka emithathu kumbe iminyaka emihlanu, uyathenga ongama gold coins lokho bese uwagcina for isikhatshana lesiyana ofuna ukuthi uwagcine engxenye yi-one year kumbe i-three years kumbe i-five years. Isikhathi sesifika usubuyisela i-gold leliyana bese bekunika imali yakho i-value isemvalue owawuyigcinile. Yikho okumele ama-coins asebenze ngendlela yona leyo. Kodwa udubo engilalo yokuthi nxa ungathenga usebenzisa i-Zimbabwean dollar, ngokuhamba kwe-rate nxa ungagcina i-gold leli okwemnyaka owodwa, kungenzakala na ukuthi uthole imali yakho ilokhe isile-value owathenga ngayo ama-gold coins lawana? Lokho akukacaci.
Manje ungasitshela ukuthi ama-gold coins wona la ayasebenza njani? Asithi umuntu ufuna ukuthenga esitolo, ayasebenza njalo yini?
Angiboni ama-coins lawa esebenza ezitolo ngona njengani umuntu uyabe ezigcinele engxenye endlini kumbe ebhanga ukuze ukuthi nxa isikhathi sesifikile esokuthi usefuna ukuthi asebenzise imali athenga ngayo usephenduke ebhenki umuntu ebesethinta i-gold coin yini yona leyo uze azuze imali enelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizawe lithenga ezitolo.
Njengoba kuthiwa umuntu engathenga igolide lona leli uyaphiwa i-certificate, kutsho ukuthi ngokubona kwakho kuzaba nzima yini ukuthi abantu balithenge leli golide ama-coins onala njalo lokuthi bayathengiselane?
Ukuthenga ngibona njengani kuzaba lula sibili njengoba uhulumende edinga imali, kodwa ukulithengisa ikakhulu nxa ule certificate kuzaba nzima. Kodwa uyakwazi ukuthi abantu bayadinga indlela ezokuthi bathengiselane. So kumele sibe le ndlela sibili ezabona ukuthi abantu abathengiselani leli golide njalo akabalithengi ukuze balithengise njalo ngemali ephezulu. So nginethembele ukuthi lizabe ngendlela eyokuthi abantu bayakwanisa ukuthi balithenge, kodwa ukuthi liyabe lingasebenzi, ukuthi even umuntu engafuna ukuthi alithengise liyabe lingasebenzi.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi kwezenotho yelizwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Mahere ukweze emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kudzai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu elejaha elithetheyo. UKudzai ngesonto wayethe uzaphanyeka ebulenjini bokuxhumana iTwitter imfanekiso le ngoba efuna ukutshengisa ukuthi uMahere ugcwele inkohlakalo ngokuthandana lamadoda abanikazi. Kodwa izolo uKudzai uthe usemile ukwethula imfanekiso le ngoba encengwe ngomunye oyazana laye lo Mahere ukuthi engayiphanyeki ebulenjini. Kodwa abalandeli bebandla le-CCC bathi bayasekela uMahere ngoba engathathwanga njalo elelungelo lokuthandana laloba ngubani. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo, uNkosazana Victrice Mathuthu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi, mina ukwethuselana lokhu ngokuthi abantu bayithuselana ngokuthi bazofakana imfanekiso yabo benqune ebulenjini, ngibona kuyinto eyibuntwana kakhulu engikhangela ukuthi ngabe yenziwa ngabantwana, ingenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe kwabe abantu bakhane, basebe buthatha bebusebenzise ukuthi bayethuselane besabisane, umuntu usezaphila nzima ukuthi bani uzofaka umfanekiso wami ebulenjini. Lokho ngikubona nje kuyinto eyibuntwana okokuqala kimi, ngibona kuyibuntwana kakhulu, into engikhangela ukuthi yenziwe ngabantwana engayenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona abantu besebenzisa ubulembu lobu ngendlela engayisiyo, bokungani abantu bazathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo. Ziningi izindlela ezinhle esingaziyenza singabantu sisebenzisa lokhu okuyizinto kwenkundla zokuxhumana, ziningi izinto esingaziyenza. Kodwa lokho ukuthi abantu bayethuselane basebe ukuthi umuntu usezaphila nzima ngoba uzibani ulezithombe akhe, umuntu enqunu usezasaba ukuthi hayi noma ngingayezi ukuthi ubani uzafaka izithombe zami enkundleni zokuxhumana, kuyinto embi kakhulu. Ngikubona kuyibuntwana, kuyikungakhuli, lokuyikusebenzisa ubulembu ngendlela engayisiyo.
Manje ngokubona kwakho lolu daba ludaba olusetshenziswa ukuhlukuluza omama kuphela yini, kumbe labo baba labo bangayethuselwa ukuthi kuzahazwa imfanekiso yabo labo kubahlukuluza ngendlela efanayo na?
Msakazi, ubuhambaze komuntu wesifazana kuvele nje nxa sikubhekile khona singakuthisatha sikuthi kuyesabisa, kuyinto eyimfihlo kakhulu nxa sesikuthi sikuqathaniselwe komuntu wesilisa. Kodwa siyakubona ukuthi abantu abangomama yibo abahlukunyezwa kakhulu ngokuthi bebe besethuselwa ngokuthi kuzaphanyekwa imfanekiso yabo ebulenjini, yibo abahlukunyezwa kakhulu. Kusenziwa khona lokuthi ukubonakala komuntu ongumama ehambaze kuyinto esabisayo esintwini, kuyinto nje umzimba womuntu ongumama uyimfihlo enkulu kakhulu. omama ibaba esibabona impela behlukumezeka lapha kuleyo nto yezithombe lezo kumile abantu abayethuselana ngazo. Yebo kungenzeka ukuthi labo baba labo bayethuselwa, mhlawumbe sethuselwa ngomama ukuthi hayi ngizophanyeka isithombe sakhe kulenjini. Kodwa omama bahlukumezeka nje ngoba kuvele ukuhambaze komuntu wesifazane khona. Kuyesabisa, kuyahloniphisa kakhulu. So nxa uzathi uzwe ukuthi hayi umuntu wesifazane usephanyekelwe isithombe ekulenjini, kukhona kulihlazo, yikho nje besetshenziswa ukuthi bebe besethuselwa omama ngoba kuyazakala ukuthi ubuze babo buyahloniphisa kakhulu.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kaMuyi umnumzana Joshua Nkomo lebandla lePF Zapu, lamuhla sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi mpela ibandla leZapu lathengisa isizwe sikamthwakazi.
Mina ngokubona kwami iUnity Accord eka-1987 yayisilobelwano sobuthengisi obenziwa yibukhokheli beZapu. Angifuni ukushaya inja ngifihle umphini kule ndaba, ngisengengaphumela egcekeni, akukho umuntu okuthanda buzayo ukuthi ngicabanga ngezinto ezinjengalezi. Abantu beZapu ngo-1987 bathengisa ngomthwakazi. Why ngisisho kanjalo? Ngemva kokuba sekwacaca kwaphumela obala ukuthi ilizwe lihlukaniswe kabili ngendlela owavodwa ngayo ngo-1980 nango-1985, uma kwakusasekhona ukuthanda kuzokuthile ezingqondweni zabakhokheli abanjengaboJoshua Nkomo nabanye ababekhokheli ibandla leZapu, kwakumele kuphele ngaleso sikhathi ngoba ngaphezu kokuvota okwabonakalisa ukuthi izwe liqunywe kabili ngokwemihlobo nangokolimi, kwakhitshwa umbhuqazwe owaqonda ngqo kuphela kulabo ababengakhuluma isiShona ababe lakala emhlubulweni obizwa kuthiwa yimathebeleni ne-Midlands ngamafitshane imthwakazi. Uma lokhu kwakungababonisanga kwacaca ukuthi sekuliwa ngobuhlobo, njalo leli lizwe lihlukane phakathi ngokobuhlobo nangokobuzwe, kuyabe kukhomba ukuthi ubukhokheli balaba bantu babungelayo inhlakanipho. Sasingabazwela kusiyafika kubo Lancaster mhlawumbe, noma babe becetshiswa ngoba bukhayisa ukuthi ilizwe leli vele lihlukane kabi bangakulale bephulela izikhuni endlebeni. Singabazwela lapho ngoba babevele bephume bona besiyalwela iZimbabwe yonke, kwase kubenza baphoqe ukuthi bame ngalokho kuze kuyofika ekuphetheni ngo-1980 kungenwa ekhethweni. Kodwa ngemva kwalokho kwase kubacacela ukuthi izinto zimi ngaluphi uhlobo. Kungakho-ke ngemva kokubhuqwa kwabantu besindebeleni ngumbhuqazi weGugraund, uma sekuyiwa hlalwa etafuleni kulotshelwane vumelwano, kwase kumele ukuthi ubaba uNkomo nabakhokheli beZapu bagodle imathebeleni ngoba yiyo eyayibenza bafunwe yizani ukuthi kubuyiswane, kubuye kube lokuthula elizweni, ngoba ukuthula lokhana okwakungekho kwakudalwa yikuthi isizwe sikamthwakazi sase siphume same egcekeni, kwacaca ukuthi asiyo ngxenye yeZimbabwe. Uma kwase kumele kube khona ukubuyisana, kwase kumele ukuthi kube khona ama-terms and conditions, izinto engazibiza ngithi mina ngesintu, kwase kumele kube khona izimiso lemicingelo ethile eyayimele ibekwe ngabakhokheli beZapu ukuthi singakaze sibuyelelane noma nisibulale nasenza lokhu nalokhu, kodwa sizofuna kube nalokhu 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 okuzokwenza ukuthi le nto ingabe uyiphinde yenzakale. Futhi lokusalela emva kwezengqubekela phambili, le ntuthuko okwenziwe iminyaka ecishe ibe lithumi kusenziwa ngumbhuqazwe, kuzolingiswa ngayiphi indlela? Ubukhokheli beZapu zange bakubeka lokho etafuleni, bangena nje bucimezele bona sebusibhekela izikhundla, baphiwa lezo zikhundla, badla bahlala baze bafela kuzo. Nanamhlanje ubaba uNkomo uliqhawe lezano, yikho ubona nesithombe sakhe sibekwe phakathi kwenziki yedolobho lakoBulawayo. Asibekelwa ngokuthi uyabukwa, uyanconywa ngobukhokheli bakhe, lobuhlakani bakhe, lokulwa akwenza empini yokuletha uzibuse. Hayi, kuhlekwa umthwakazi ukuthi lo muntu wenu elalicabanga ukuthi umkhokheli samgoqa samenza umatholwane umakhelwane wethu yikho simbeka la sifuna nani nonke nifane naye libe ngomatholwane bethu lisilalele ku wonke sizolitshela khona kuze ukuthi nanxa ningcwatshwa silithathe silibeke ezibuyeni zethu siligcine lapho namathambeno yikho lokho okwenziwa ngubaba uNkomo
manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngeGugurawundi
ngesikhathi abantu basemathebeleni abantu bakamthwakazi bebhuqwa iGugurawundi kulutshwana engakwenza ubaba uNkomo ngaphandle ukuthi ahlabe umkhosi ahlabele umhlaba wonke uzwe ukuthi kwenzakalani engicabanga ukuthi wazama umntakamahadebe wazama mpela wawuhlaba yena umkhosi kodwa ke izindlebe zalabo kwakumele balalele bezingcinwe ngengcino yeCold War labo ababekwazi ukuthi kwenzakalani njengaba abamazwe wase Britani neMelika bathula ngabomo bekwazi ukuthi kwenzekani ngoba babengafuni ukuthi kubonakale ukuthi umuntu wabo obusayo uRobert Mugabe usesenza izinto ezenyanyekayo so bathula ke ngabomo ngoba futhi bevele besasenezilonda zalokho kwakwenziwe izaphu nezipra ngesikhathi sempi wisizindiza mchina ezasakazeka phansi zaphahlazeka zabulala abantu abaningi kakhulu abamhlophe inxeba lelo lalingakapholi ngikholwa namanje lika Paul kanti nakhona ukuthi
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungulayo zombusazwe sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo lomnumzana Mkhwananzi kusasa sihlaziya ke indaba kamnumzana Joshua Nkomo Kulabasakhulayo abathathu ababhubhileyo edethe ngemva kokulala besotha umlilo wamalahle. Isikhulumeli samapholisa eMatabeleland North uInspector Glory Banda utshele intatheli zindaba ukuthi abathathu laba uShon Chinemushonga oleminyaka yokuzalwa engu-18, uNyasha Tore oleminyaka engu-19, lo Witness Ashley obeleminyaka yokuzalwa engu-22. Bebesemiyambo safaris ngeviki edluleyo lapho abazivalele etendeni belembawula yamalahla bavuka bebhubhile. Sixoxe lo kansila walumango umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imbawula leyi kukhanya umoya bayuphefumula wasukusele ayibizwa lesingizi ukuthi carbon monoxide so obusuku bonke bewothi imbawula leyi ekuseni omkhulu wabo wabafundi kade bebafundisa izifundo zeguide wavuka wazama ukubavusa ememeza wathola kungela muntu ophendulayo kumbe kutshengisa ukuthi kulabantu ngathi basalele wathi evula wabona hhayi ukukhangeleka kwawo kukhanya ukuthi akula umuntu wenza imovement yokuphefumula wathi efika eduzane lawo wathi naye ebona wathi hhayi kukhanya ngathi bayesezifile kokugijima esiyobiza umkhiwa umnikazi wamabhiza wona lo nguye wawuya sebona ukuthi abantu laba kade sebefi babiza udokotela oseduzane edithi silamadokotela amabili so amadokotela lawa wathi ngokuzwa umuziko lo bagijimela khonaphana babuya lamapholisa abakwanisa ukubona ukuthi abantu laba kade sebefile
manje zona iziphathamandla zithini ngakhona lokhu kukhona yini abafuna ukuthi bakuqonqosele uZulu
iziphathamandla ziyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bengalali ve wothi imbawula iveni siyakwazi ukuthi kuyaqanda isikhathi sona lesi sekajuni but bayakhuthaza abantu ukuthi bengangeni le mbawula ezindlini belale bewothi imbawula obusuku bayakhuthaza njalo ukuthi nxa sebelala bekhuphe imbawula zangkhona lezi phandle kumbe behle belahle lamalahle angkhona kuyabangela ukulahlekelwa le mpilo singakhangela abafana laba yibo abafana asesebatsha kakhulu ukuthi siyakhangelela okuningi kubantu bale minyaka enjengaleyo ukuthi ikusasa yethu manje nxa sesilahlekelwa la bantu bale minyaka ephansi kangaka shuwa kusizi kakhulu kuyasikhathaza njengenkokheli zezigaba maphathi hhayi kuyazwakala iy'nkuthazo eziphathamandla ukuthi abantu bengalali le mbawula ezindlini
Walo ke ngumnumzana Stanley Torima, ukansila wetete, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube walile ukuya kwethulela idale lePhalamende isivumelwano esasayinwa la babe ngabalimi abamhlophe. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wazisa ukuthi uza kupha abalimi laba imali edlula amabhiliyoni amathathu, 3.5 billion. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga lomhlaka 27 wenyanga ezayo ukuthi kwenziwe ukhetho lwe-by-election esigabeni seGogwe kaBuyuni. Lesi sikhundla savuleka ngemva kokubhubha kukamnumzana Leonard Chikomba webandla leZanu PF. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngameli Nkomo Kristande, hawu ba twakeli bale phela le yami audio ya mntu abantu beyizwe kumbe ngikhuluma kubi angazi. Hayi, mina bengifuna ukukhuluma ngo-Minister of Finance le Mangutsa ukuthi kati mets bazazi sibili kahle kahle. Amnambonto bazazi bavumela kanjani ukuthi ama-school fees ibhadale ngemali elingana le emeli nxa leyo mali ingavunyelwa mbona ngani izadlula ipay katitsha. Hayi, mets ziyabaphika la madoda la. Hayi, hayi, mets ziyabaphika PG yani. Wayi bengananzeleli kanti ukuthi kumele bebalansise le pay yababalisi bese sosenza ukuthi ke besohambelana ke la mapay ngapha kuma school fees. Umbalisi manje uzakwanisa ukufundisa abantu abakhe.
Yabingelela Studio 7 abalaleli nabalandeli okhulumayo ngumathisa ekhes engilulungu le-MRP. Ngicela ukuphawula maqondana lamalungu amalunga awephathi yethu yakomthwakazi asebe-influenseni ukuthi bakholwe ukuthi inkomo wathengisa ilizwe. Leli gama leli alikho mnandi ukuthi kukhulunywe kanjalo umuntu owabuya lelizwe. Akakho umuntu angenamaphutha kodwa okuhle ayabe ekwenzile ma kukhanyisa. Ngicabanga ukuthi unkomo wenza izinto ezinhle kakhulu ukudlula amaphutha la angawenza zanga ngabo owawenza ecabanga ukuthi wenza into right. Amalunga ethu awe-MRP sesiphazama kakhulu ngoba sokubonakala ngathi inkomo akulalutholiso walenzayo. Bengicela bengilesicelo kwafowethu esokuthi uma sikhuluma ngenkomo asikhangeleni okuhle okwakwenzayo. Kwesinye isikhathi singabe sikhuluma labantu abazelwe lizwe selibuyile abangakwaziyo ukuthi lingakabuyi kwakunjani. Sasithole nzima kodwa uSmith wavuma ngekhanda akavunyiswanga izandla. Wavunyiswa izapho ekankomo. Inkomo esihlale iqine isikhandi ngisho noma ibizwe khona leLondon esihlale iqine isikhandi sifuna umhlabathi. Smith waze wabona ukuthi vele ngisho noma esevunile ukhumbula ukuthi wathini ngenkomo lo mkhonto wesizwe ukuthi if I can get an arm like zipra and umkhonto wesizwe I can conquer Africa. Asange ethi if I can get an arm like Zanda. No, wasebenza bafowethu umkhonto asikuvume ndoko. And singathi wathengisa ngoba phela umuntu othengisayo ngumuntu obenefithayo kukhona ukukuthengisa. Manje unkomo wabenefitha ngani njalo wayebhekele ukubenefitha ini unkomo ngoba ngabe kuthiwa wayebhekele ukubenefitha desperately ngabe wabuyela egameni ngemva kokuluza bakha ama-elections asekubhekeni okuhle bafowethu. Umdala wethu wasenzela khona la mazwi akhe wajike wakhulumile lokuba yimbumba owayekufisa ngelizwe lasezimbabwe. Yabo
linjani bantu bakustudio 7 linjani lonke khona manje kulabantu abashumayela ivangeli lokuthi asibambane asibambane. Yazi futhi ukungazi kufana lokufa. Yazi ukungazi kufana lokufa. Khona manje abantu bakwamthwakazi abazama ukuthi bazikhulule kuphuma umlayezo ukuthi abantu bakwamthwakazi they must be found guilty. Noma bengekho guilty kumele ba found guilty bagwetshwe. Kodwa kulabantu abakulala abantu emini lasebusuku kababoshwa. Siyababona abantu abalandela iZANU PF singaqamba nje ababotshwa kabenziwa lutho abahambi nokuyeke emajele kodwa ke kuthi abantu abasukumela ukuthi bazivuse bathole uzivuso kuthiwa kumele bafounde guilty bagwetshwe iminyaka ngokubhadala izimali kodwa uze umuntu othi kasibambayo ubebambana kanjani nabantu abanjalo ubambana kanjani linabathengisi siyalazi sisazolibona njengoba likhuluma kanje sisazolibona imithwakazi yabuya loba kanjani izoza kuphela.
Salibonani, salibonani, salibonani kustudio 7, salibonani kustudio 7 njalo. Hayi, khona kuliqiniso badala, kuliqiniso badala nje. Iphathe siphathe lilizwe yona inkinga nje, hayi. Umsebenzi efanele iwenze ngendlela eqondile, hayi, iyehluleka. Yikho nje ubona abantu sokuze kufika manje ukuthini. Bebona le ngezinye indlela njalo le mbono yabantu ihluka. Kusuka kuye ngephathe ephethe umbuso. Ayinakekela abantu. Ayikho nje into ekhona nje ibhekela nje izakhamizi zelizwe abantu bayahlupheka okubuhlungu kakhulu. I-government engakwazi ukugcina intandalo akusiyona i-government le. Akusiyo nje i-government okufanele ihlale esihlalweni ngoba i-government ifanele ikwazi ukuthi umntwana okuthwakala abazali uyaphila uyadla. Abantu abagobhekile abangakwazi ukuzenzela ukuthi besebenze bethole imali ifanele ikwazi ukuthi ibabheke ibakhangele ukuthi bayathola ukudla abathola zonke izinsiza ezifanele. Nabantu abadala kodwa-ke yona hhayi eqinisweni badala singakhombana ngeminwe konke kodwa khona okurongo i-government sesiphathele umbuso kusho ukuthi ngamanye amagama asoma-quality leaders engangiqine mina mbona ukuthi iphutha lenzakala khona laphana-ke onkomo kuvotwa kula kwenzakala khona iphutha lokuthi izani inike amandla okuphathilizwe ngoba izana zengiyalwela umbuso waseZimbabwe ayinayo imbali. So ngicabanga ukuthi yikho okudala ukuthi ingabi kwazi ukuthi into eyalelwa izakhamizi zaseZimbabwe yini. Naswa ingakwazi nokuthi ifanele yenzeni lo mbuso wayo nje akubonakali ukuthi yenzani. Iqiniso yilelo ukuthi yenzana kubonakala 42 years akunanto nje ebonakalayo ukuthi hayi izani isiphathele ilizwe siyenze 1, 2, 3 ihluleka lokumentena nje umgwakhona ebhodi. Ngiyabonga, ngithanda ukunaba kakhulu kuningi kade ngisafisa ukukhuluma. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Kwezemelika kulabantu abayisithupha abafileyo edolobheni le-Illinois eChicago ngemva kokuba omunye osakhulayo obeqashe phezu kwesakhiwo ehaze inhlamvu zombhobho. Abafileyo bayingxenye yabantu kade bebuthene bethakazelela ilanga likazibuse welemelika ebelikhona izolo. Ujaha odubule abantu laba ubikwa ebalekile kodwa amapholisa asegcwele indawana yonke emdinga muzi ngamuzi. Injongo yokubulala abantu laba ayekayazakali. Okwamanje ke isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide, ama-gold coins, isizaqala ukusebenza kuyona le inyanga, kodwa imali le ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo. Isikhulumeli sebandla le-CCC, uNkosazana Fatsai Mahere, ukhweza emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kutsai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe enqunu elejaha elithetheyo. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kaMuyi lamhlanje ke besimuyi uJoshua Nkomo besixoxa ke lo mnumzana George Mfananzi esizaqhubeka silaye kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.